kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 13 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsakazo weAl Jazeera lamuhla uza kwethula ihlandla lesibili lomfanekiso wedocumentary echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende.
Ukuthinteka kukamongameli welizwe, ukuthintwa kwegama lakhe yena lomuzi wakhe kulolu daba lwegolide likhitshwa elizweni ngokungekho emthethweni kuyinto embi kakhulu.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni ama-permit azo engaphela umsebenzi ngonhlangula.
Akusho ukuthi uzothola ivisa ngoba ivisa sungabuya incishe, kanti usudlalisa imali u-applyela i-waiver and wadlalisa imali njalo u-applyela ivisa. Akululande nakancane ukuyithola le visa lena.
Inhlanganiso ye-United States Agency for International Development, USAID, ithi isiphe usizo lokudla ezigabeni eziyisithiyagalombili eZimbabwe okusize abantu abazinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000.
Lesi sifo sithi ngayinhlangano lezi, especially lezi ze-food relief, ziyaqhubeka futhi ngoba i-drought inganiba khona, izulu libuyile yebo, kodwa kwezindawo liphuzile sokuthile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsakazo weAl Jazeera lamuhla uza kwethula ihlandla lesibili lomfanekiso wedocumentary echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengisweni kwegolide. Ibizo laleyi documentary lithiwa Gold Mafia. Ihlandla lanamhlanje liza ngesikhathi isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba ethule amazwi okwethusela intatheli zindaba izolo esithi ziza ukhomba olotshwala zingaqhubeka zikhuluma ngalolu daba zisithi uMnangagwa uyathinteka kulolu daba. Kuhlandla lakuqala eliphume ngeviki edluleyo elicunule abanengi, isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel owaziwa njengomprofeti uphume kuvideo le etshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ayecabanga ukuthi ngabatshali bezimali ukuba uyenelisa ukuzincedisa ukungenisa eZimbabwe imali edlula amadola eMelika adlula kancane ibhiliyoni i-US 1.2 billion dollars etholakale ingaphandle komthetho ukuyathenga igolide njengendlela yokuhlambulula imali. U-Angel waveza ukuba uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo ngemisebenzi yenkohlakalo le. Omunye othinteke kuhlelo lwe-Al Jazeera umnumzana UN Macmillan uveze ukuba usebenza loMnangagwa athi wampikela ejele ngesikhathi uMnangagwa engumphathintambo wezomvikela wesizwe i-state security esenzela ukuthi kungazakali ukuthi uMnangagwa ulesandla kunkohlakalo le. Lamuhla umncedisi ka-Angel umnumzana Ricky Dulan ubikwa ezaphuma kule documentary etshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi nxa zifuna ukuhlangana loMnangagwa kumele zihlawule imali engange-US $200,000. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlazi ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uwethusela intatheli zindaba kasuseze kulungisela kancane isimo selizwe kuza kwenza ukuthi kube kube okwedlula lokho. Lokho esikubone ku Al Jazeera lokusakazwa izintatheli zindaba ngokuhlukahlukana kwazo elizweni langaphandle kwelizwe kuyanceda kakhulu ukuthi sazi ukuthi ilizwe libuswa njani lokuthi kulezigebengu ezijontshela ilizwe. Uhulumende kumele kuthokozele lokho kulokwethusela izintatheli zindaba, akuthokozele ukuthi uselayo i-information, selabo ubufakazi obunye obuthile obungamenza aqalise ukudingisisa kabanzi ukuthi kambe laba ukuthi abathinteka bathinteka ngayiphi indlela, babotshwe bachutshiswe ngendlela yakhona bayebhadletshele njengalokho kufanele. Ukwethusela intatheli zindaba kuveza khona ukuthi bayafihla, bayesaba lokho okuzavela okuzakhulunywa ngakho. Abafanelanga ke bethusele intatheli zindaba, kuyinto engaqondanga leyo, yinto engafanele ngiyenziwe noma sekutheni.
UMacmillan ukhuluma ngokuthi uMongameli Mnangagwa ngomngane wakhe. Ungathini ngokuthinteka kukaMongameli kulolu daba?
Ukuthinteka kukaMongameli welizwe, ukuthintwa kwegama lakhe, yena lo muzi wakhe, kulolu daba lwegolide elikhitshwa elizweni ngokungekho emthethweni, kuyinto embi kakhulu, kuyinto engahlanga la kancane, ngokuba phela nguyokhangelela ukuthi avikele umnotho welizwe. Nxa ethinteka, ethintwa ukuthi uyathinteka, kuyinto efanele ukuthi laba bakhangele ngeze corruption bayihlolisise phela ukuze bancedise abantu beZimbabwe ngokubazisa ngokugcweleyo ukuthi hayi kathinteka umbe uyathinteka, ngokuba lokho kuvele emsakazweni kuyethusa kakhulu. UMongameli welizwe noma yiliphi ilizwe kafanele angathinteke entweni zenkohlakalo la kancane, ibizo lakhe nje alifanelanga livele la kancane. Ngakho ke lokho kumele kuhlolisiswe kakhulu, kuyinto embi okuphindwe kanenge, ihlolisiswe hayi yena ukuthi azihlole, kodwa kuhlolwe ngabanye abazimeleyo.
Bakhona yini abathinteka kulolu daba obona bebotshwa Ncube, kumbe kuzabotshwa zona intatheli zindaba ezethula lolu daba kuphelele khonapho?
Okulula ukuthi kubotshwe intatheli zindaba lalabo abakhuluma ngokuthi kakuhlolisiswe lokho okukhulunywa ngakho, kulokuthi kubotshwe izigebengu lezi eziqanjwayo. Kanti ke lalabo abazabotshwa kuzanga ngokuthi bame kuluphu hlangothi empini eziphakathi okuthiwa yi-factionalism phakathi webandla leZANU-PF, kuzaya ngokuthi futhi basondele okungakanani kulaba abaphethe amandla wonke. Nxa bengaphathanga amandla amakhulu bazabotshwa, kodwa esikhathini njalo babotshwe babuye bakhululwe ngalokho okuthiwa yi-catch and release. Ngakho kubotshwa kwabo akungathembisi abantu ukuthi kuyabe kulungiswa, kulwiswa i-corruption. Kungenzeka kube ukubotshwa nje ukuthi abantu bame ukukhuluma, bame ukusola, kucatsha ngokuthi kukhona okwenziwayo. Ngemva kwesikhathi ubone sebephiwe ibail, ubone sebehlezi ngekhaya, ubone sokuthwaka kulapho ufakazi sebephumile nje. Ngakho kumele ke isizwe abantu bonke baqhubeke bechutshise ukuthi laba abaqanjwayo kabahlolisiswe ngokomthetho ngendlela ezimelewe ngakhetha uhlangothi. Nxa betholakala belecala babotshwe, hayi ukubopha labo abakhuluma ngokuthi kulecala elenzakeleyo.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni, ama permit azo engaphela umsebenzi ngonhlangula. Abanye asebethole incwadi lezi ezama temporary visa bathi zengezelela ukuhlala kwabo eSouth Africa ngokusemthethweni ukuze kuyefika ekupheleni komnyaka. Amaphepha la athiwa ngama temporary visa ahlawulelwa imali engamarandi ayinkulungwane lengxenye 1550. Sixoxe legqwetha umnumzana Vusumuzi Sibanda, njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Umuntu ongumuntu nje ongenalo lolo lwazi kumbe nobo bucwepheshi usezofuneka aceleke kuhulumene, ikakhulukazi kumgomo wangasekhaya, ukuthi hayi bengicela ukuthi ningakubheki lokho ngoba mina nginakho. Ngicela nje ukuthi ngibeke isicelo sami sobuhlale bala ekhaya, nakhona ngingafinyeleli kulokho okudingekayo kumbe kule migomo edingekayo.
Manje ngokuzwa kwenu bakhona yini asebawaphiwe ama waiver la?
Ukubaluleka kwe waiver ngingasho ukuthi kufana nje nokuthi abantu basuke befaka isicelo sokuthi baqhubeke besebenzisa lama ZTP akwaku-DZP okwanikezwa ngoba abantu benganelisi ukufinyelela ezingeni lokuthi ba-apply lamanye amavisa. Kanti ke lokho kungafana nje nokuthi ikudlalisa isikhathi nemali ngoba kubiza imali lokho, kodwa abantu abaningi siyazi ukuthi angeke baze banikezwe lutho. Banganikezwa ama waiver kodivisa ngeke bayinikezwe ngoba unqonqosho weza ngasekhaya lapha umnumzana uDokotela Mtswaledi wayethena cha. Lokho kungulezi nguquko nokuvalwa kwamavisa awezTP kungoba iSouth Africa inenkinga enkulu kakhulu kweza semsebenzini, ifisa ukuthi iqhasha abantu bayo, abantwana balapha eSouth Africa isuse abangaphandle abayibona abathatha umsebenzi abemningi. Ngakho kusho ukuthi leso statement kuzosho ukuthi sebe singasasho lutho uma kunganikezwa abantu amavisa ukudluliseka ngewave.
Khona kunzima okunganani kumbe kulula yini ukuthi umuntu enelise ukuwathola amavisa la?
Yebo, empeleni ukuqalisa nje kunyanga ledluleyo abantu baqalile ukuwathola amawaiver. Siyazi ukuthi ngonyaka ophelileyo babeqale ukuthola imiphumela eyayibakhomba ukuthi hayi abaphumelelanga abaningi ukuthi bawathole, kodwa yabuye yahoxiswa leyo mphumela kwathiwa hayi laba kade sebetholile. Yonke le mphumela kade sebeyinikeziwe iyahoxiswa. Kuthe lo nyaka baqala ukunikezwa leyo mphumela ukuthi hayi le mphumela iphumelele, bayawanikeza lamawave ukuthi kabaqhubeke ba-apply. Sibona ingathi lokhu yikupolitika nje kuphela, ngoba siyazi ukuthi empeleni sokuyikwenzela ukuthi ngoba kune-case eza eyinkantolo, icalize eyinkantolo elikanqonqosho wangasekhaya elibhekane nokuthi kanti kungenxa yani wahoxiswa ama-ZTP. Kuyindlela nje ukuthi inkantolo ngo-April kwenyanga esiqala kuyo mayifika ukuthi bebuka abantu abafaka izicelo zamawave sabanikeza, so bonke abantu kabalandele lokho okukhulunywa ngqonqoshi ukwenzela ukuthi icala libukeke sengathi alinamsebenzi. Ngemva kwalokho bese beyawancishwa ngoba ungayitholi iwaiver akusho ukuthi uzothola ivisa, ngoba ivisa sungabuye incishe, kanti usudlalisa imali u-applyela iwaiver and wadlalisa imali njalo u-applyela ivisa. Akululande nakancane ukuyithola le visa lena, ngoba masibheke umthetho kuyinhloso nenjongo kahulumeni nongqongqoshe waza ngasekhaya ukuthi abantu abaningi ababuya ngaphandle bangatholi kulula ukungena kwele South Africa. Namhlanje kufakwe umthetho othi nabakade benamaphemithi kumbe befake izicelo zamaphemithi awesikhathi eside bengakatholi imphumela, kusho ukuthi bavunyelwe ukuthi baqhubeke bahlala kuze kuyofika u-31 December 2023. Bese kubona sobala ukuthi kuyindlela nje yohulumeni eyokuthi ajabhise abantu inhliziyo labo abafuna ababeke izicelo zokuba ngabahlali balayikhaya baze bazihambele bodwa engazange azene aphendule, ngoba esazi ukuthi abakwazi ukuhlala abantu bengasebenzi lokhu belindele imphumela njalo bengakwazi ukuvakasha baye kwamanye amazwe ngoba bengenayo indlela yokuhamba ngoba phela bengenawo amavisa kuma-passport asemazweni abo.
Alo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda igqwetha njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa at Africa Diaspora Forum. Inhlanganiso ye United States Agency for International Development kumbe USAID ikhiphe umbiko kunkundla yebulenjini Twitter izolo ukubana isiphe usizo lokudla ezigabeni ezijiyeneyo eziyisitshiyagalombili eZimbabwe osoluncede inani labantu abangamakhulu ayisikhombisa amakhulu ayinkulungwane eziyisikhombisa i-700,000. Lolu sizo olubizela phose izigidi ezingamachumi amane amadola $36.7 million baluphe kusukela kunyanga kaLwezi yomnyaka odluleyo kufika kumbimbitho lonyaka. USAID ithe ikubona kufanele usiza abantu ngoba akumelanga ukuthi abantu balale ngendlala. Ugeina kumete saidi we Studio 7 uxoxe lo nkosazana Precious Mzamo Ndlovu olilunga lebandla le-CCC othi bayazibongela inhlelo ezinje.
Ukuthi nje kulezi imininingwana thize kumele bavumelane layo kumbe bathini bathini ukwenzela ukuthi baqhubeke besebenzisana lezi zalwane zeZimbabwe. So thina njengezizalwane nje especially ezivela ngapha emkhonweni owomileyo emathebeleleni ngapha sibe silesi sifiso sokuthi ngayinhlangano lezi especially lezi ze-food relief ziyaqhubeka sibili ngoba i-drought ingani bakhona, izulu libuyile yebo kodwa kwezindawo liphuzile sokuthile. Siyabona ukuthi ama-patterns okuthi ukutholakala kwezivuno asesiya etshintsha ngendaba zenezo zabo climate change and stuff. Engithemba ukuthi abantu abaningi basaludinga usizo lwama-organizations le. Ngesifiso sami bengifisa ukuthi ngawo uhulumende uyayeke ethusa mbija ukwenzela ukuthi inhlanganiso lezi zikwanise ukuqhubeka zisebenza.
Nxa kuyukuthi uhulumende uzamisa lezi nhlanganiso, ubona kungaphambanisa njani abantu? Njengokutsho kwakho ukuthi kwesinye isikhathi kuyabe kuwomile sibile emasimini abantu bengatholi lutho.
Njengoba besengithile ekuqaleni ukuthi abantu abaningi besebephila ngazo inhlanganiso lezi, ilizwe leZimbabwe liwomile kakhulu kwezomnotho. Abantu abaningi abasebenzi, abantu abaningi kuwomile emasimini, abanye njalo ngabantwana abahlala kuma-childhood families abayehluleka ukuthi bathole ukudla kumbe bathole nje umuntu wokubancedisa besebephila ngazo nalezo inhlanganiso. Ngoba ngokunanzelelwa kwami lapha ebulilima mazifika, i-criteria abakhetha ngayo bakhetha abafelokazi, bakhetha abantu abadala abangasakwanisi ukusebenza, bakhetha abama-childhood families, bakhethe the most vulnerable families emphakathini ababa ne-first preference yokuthola izinto lezo. So bengamiswa laba bantu kungaba nzima kakhulu emizini eminingi. Isimanga sami ukuthi uhulumende ujahele ukuthini kuthiwa bakhuluma kubi ngohulumende kumbe njani, kodwa siyananzelela ukuthi endaweni eziningi ibabasebenzisayo futhi ngoba ba-politicize indaba yokuphiwa kwabantu ukudla khona lokhu. So sabe sesingasakwazi ukuthi uhulumende lo sekufuna abantu belambelambe sibili bonke bafe ngoba sakavumela ukusebenza kuthiwa yibo abakhontrola inhlelo lezo kutholakala ukuthi abasapota ama-opposition bengasaphiwe, kuphiwe laba abasapota ibandla elibusayo. So siyamangala njalo ukuthi naso kubuya kuvalwe futhi kusho ukuthi ihulumende le ifuna abantu befikile, ayilazwelo ihulumende le yezanuphiwe.
Kubikwa elemelika likhiphe kunkundla ye-Twitter ukubana liphe usizo olufika phose amamiliyoni angu-40 lancedisa uZulu weZimbabwe kuma-district angu-8 kulo mnyaka ophelileyo kusukela ku-22 kusiya ku-March 2023. Kulo sizo yini elilutholayo oluvela kuhulumende weZimbabwe?
Uyazi ukuthi kubuhlungu kangakanani ukubona elinye ilizwe kwenye indawo likhathazeka ngezizalwane zeZimbabwe ukuze likhiphe izigidi zemali ezingako ngapha uhulumende wabantu engazihluphi ngitsho ukuthi ancedise abantu. It's unfortunate ukuthi thina ebulilima kathesi ngaleyi ethiwoyo i-America ye-2022 siza ku-23 le ekhona kathesi ezigaba ezingu-8 ezikhulunywa ngazo, hhayi thina sikho phakathi lapho. Ngapho ngakho usizo lwangikhona selitholi, kukhanya bebethatha 1 district 2 province. So lapha ebile nhlanhla yokuthola ngapha emathebelele ngisawuth kube yimango. So thina njengokulilima hhayi asitholi lutho, kodwa siyake sithole kwezinye iy'nhlelo abasinceda ngazo.
Alo ke ngunkosazana Precious Nomzamo Ndlovu, ilunga lebandla le-CCC obexoxa lo Gainer Gumede Saidi we-Studio 7 esebulilima. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com liludaba lokuthi kulomntwana wesikolo seHarare eGlenview ogwazwe ngomunye wakhe ngembodlela entanyeni wafa. Abafana laba abaleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa i-17 babikwa bebesilwa obhubhileyo enguye obehlukuluza lo omgwazileyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF liza kuba lomhlangano wedale elimqoka ele-Politburo lamhlanje lihlaziya impumela yokhetho lwebandla ama-primaries ayenzwe ngempelasonto. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani ku-Studio 7. Wabingelela uNcedisi Ndlovu. Ngikwele South Africa kodwa ngibonga Zimbabwe immigrants. Ngizizwa ngibadabela kakhulu izala zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe ngendlela ezingaphansi kwengcindezi ngakhona. And uhulumende nguye ozincindezelayo, akaliboni icala. Bemamele kwamanje kukhulunywa ukuthi kuthiwa uCharamba ubeduzelwe ngokuthi uzobavalela ejele. Mina into engizibuza yona ukuthi baqhu kuba ngunjalo bayivotela leyo zana kodwa-ke bekwazi ukuthi siyahlukunyezwa thina singabantu ikakhulu abantu bakithi ematepeland nasemidlands. Angazi ukuthi abantu bakithi bazoze bevule nini amehlo bebone nje ukuthi le nto abayenzayo iyabe ngoba abantu basempumalanga lokho esingaphansi kwencindezi kodwa-ke kuthiwa yizo liseligonkululeko.
Studio 7 khuluma noNicholas Moyo, khuluma ngila eJohannesburg. Ngithi mina abantu bakithi basesindebeleni ake sivule namakhanda mani sicabangiseli njengabantu abanenqondo mani singalokhu sivumele ukuthi sizohlala njalo sicabangele emva. Unkomo kwathi beseLancaster House unkomo uMargaret Thatcher amtshele ukuthi okay sicela ukuthi usinikeze 20 years ama-farmers baqale baphume kancane kancane sinikeze 20 years unkomo wala wazela umgaba esayidini batshela umgaba wavuma bamnikeza ilizwe. Manje sibhizi ngapha futhi sesidivided, amanye amandebela ku-MRP, amanye amandebele aku-CCC, amanye amandebela ku-ZANU PF, amanye amandebela sakhuluma ngeZapu. Ayikho into ezoba khona vele ezothi amandebele sibonise ukuya phambili. Why singathi thina singamandebele i-MRP ikhulumisane ne-CCC ukuthi okay asithathele amavoti wethu sininikele sibe ne-agreement ukuthi CCC sizokuvotela kunational sicela nawe ngapha usinikeze imathebeleleni before kuyiwa kuma-elections. Sazi ukuthi siya masifika kuma-elections into yethu ihlangene imathebeleleni lizoyithola and then i-national nivotele i-CCC uChamisa then niyazi ukuthi i-president leyo engenile nine-agreement naye ukuthi okay ngapha emandebeleni sesithe thina uzosinikeza imathebeleleni even though wena uzoba overall president. At least leyo nto iyabonisa ukuthi at least niyasabuye mani lokhu nidosisana kanjani be-CCC badiye amandebela aku-MRP awanangqondo ngapha amandebela ku-MRP bathi baku-CCC amandebela ku-CCC awanangqondo. Niyabona ukuthi yonke le nto iyihlekisa nisihlekisa nina amandebele
baba njani Studio 7 linjani basakazi nabalaleli bonke salibonga emsakazweni wenu izindaba esethu yazona zezimbabwe samahala sendaba le Al Jazeera leyi kunzima abantu badishu walulele libe liyakubona ukuthi ZANU PF udlala ngabantu njani tshontsha igold tshontsha kwasani bagqibe ezikhwameni zabo mnangaka nabafazi babo nabantu ababo. Hayi kodwa kuzabaphelela kusisuza ngapi kuzabaphelela mpela. Asethemba ukuthi abantu kulo nyaka bazavota ngendlela eqondileyo ekhipha umbuso ongcolileyo umbuso wamasela uphume out ufake umbuso okhululekileyo othandwa ngabantu ongatshontshela uzulu olethela uzulu izidingo eziqondileyo hayi lo mbuso wamasela we-ZANU PF. ZANU PF ayizimiselanga ukubusa abantu ngokuqoqoqo izimisele ukutshontsha ukuzinothisa nje bona ayisiyo into eyalelwa abantu bakithi le abantu bezipha le ayisiyo nitsho lakancane le nto esiye
ku-Studio 7 linjani lonke asiyabezwa abantu bezimbabwe bonke bakhala ngokuhuquluzwa komnotho kodwa bekhala kunjalo kodwa begijima besiyavotela umuntu otshontshayo elizweni ongumuntu otshontshayo elizweni abakwathi fike betshintshe bebona omunye ukuthi yena uyenza njani. Mina vele ngangcono vele ngingavoti ngoba utshona usithi uyavota uvotela into ongayaziyo abantu bangikhola bengatshintshi ngaze kuthiwe njani bagijima besiyavotela umuntu oyi-1 mthokozo umuntu oyehlulekayo.
Mbingelele ku-Studio 7 mbingelele abantu bakomthwakazi bonke labo esishoneni masilabo khona. Hayi mina nje into engayitholi kahle yilo umuntu othiwa nge-EFF waze wasinyanyisa umuntu wakithi ngendlela akhuluma ngayo nje kuthiwa EFF Zimbabwe lo muntu uyazama ukukhuluma isindebele bhatilishona uyaze uyanyanyisa nje angazi tengakhitshwa njani khona kude akhulumeza ngoba into azikhulumayo zonke nje vele akukhanye ukuthi iqembu ungani kumbela ngomunye obabona abantu abahlukumeza abantu uyasinyanyisa lo muntu la lo baba lo ebhejwe likazulu lo uhlala ekhuluma ngamaye amaqembu kuphela kala enye into angasitshela yona njengathi ngcono uhlala echothoza amaye amaqembu nje kuphela kuyisusa izinto ezinjalo azifuneki uma kunje so lawo phaka kufunakala abantu befundisa abantu ukubambana kuvote nokuthi kufundisa abantu ukuthi labana abadlunganga labana abalungile labana abalunganga no la ngamaqembu afuna ukuhlanganiswa kuvote kuphela kungabi lo muntu esola omunye umuntu amen.
Litshola njani basakazi bangahleki ba-Studio 7 nami ngithe mphawule lapha kodade wethu lo okhuluma ngoprezidenti we-EFF lo mfundisi ubantu ngumfundisi engekhona isimanda lo ngendiva lwe-EFF. Hhayi dade wethu siyavuka yazi ngendlela uyibeka ngakhona cabanga ukuthi bakukunawo balalela i-Studio 7 bayazizwela ngoba la abantu bazwakala ukuthi ngaba-ejenti ezanu bakhulumela izanu ngabe nje bathi bhanje egcekeni besitsheli ukuthi basapotise zami ayikho nje indaba ukuthi lokho abantu bebhizi begcolana lo uchabisa akazake ibuse izimbabwe uchabisa akatitshotshe igoldesi alithengisa kobodubayi please cela ukuthi ndizame ukuthi isihlolipa i-tps siyayivotela vele ekudalo yakho ya umfaka uyangena liyalithanda noma kalithanda ufumaujaka siyamfaka
sibonga ku-studio 7 linjani lonke ma-studio 7 kubo bonke abantu emsakazweni siyabonga kakhulu sithi silibingelele kakhulu phakathi komphakathi yatsho lathi amazwi sengathi baba singazwakala kwabo-studio 7 la kati kanti vele kathi vele elizweni abantu baphathwa njani kahle kahle mina yenze izibuzo ukuthi kati amasosha kuhle kuhle lamapholisa kunye konke leziphathamandla zangkhona eziphathele indaba yokugcina ilizwe lezimbabwe njengoba kuthiwa ilizwe lokuthula kambe njengoba isosha kungalasosha elihamba ngemota imota nje isosha lelihamba ngemota amapholisa ahamba ngemota akula mina ngakhanyela ngikhuluma ngilapha e-South Africa kumapholisa ase-South Africa lapha azake mbona ipholisa e-South Africa lihamba nyawo kahamba imota yomsebenzi hamba nyake bama izimota lezi ezilayitha amalayitha amhlophe lezi ezingane amakhanda angikhona ngani zinyuka kathi laphana imbangela yini njengoba sozokwavela egcineni ukuthi upresidenti nguyothengisa igolide kulithengisa njani igolide shuwa abantwana behawula yena sidla yedwa kati umnangogwa kuthi kuhle 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 ingqondo zakhe ziyasebenza kuhle 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 sibili alike lisike lisiphakamisele i-audio lesi sizwe kahle kahle sibili angazi ukuthi abalaleli bangayizwa kahle bangayiphakamisa kanjani ukuthi bezwe sile ukuthi kanti okuyenziwa sibili phakathi kwelizwe urayithi kuhle kuhle kuyasiphilisa kuhle sibili umuntu aphile sibili phakathi komphakathi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
mzalenzela amanga phakathi komnyaka
dlala ntethe ingoma kaSikhosana isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje ziyawa emsakazweni we Al Jazeera asazi ke ukuthi kuyozalwa nkomoni. Abezimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngusemthethweni amapermits azo engaphela umsebenzi ngonhlangula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7.